Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi ngokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleti bandla ku-MTC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi, yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okutshiwo nguZiyambi, kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion. U-Anton Kubey izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. Sesingathola uma kuyikuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezano sebesiyagide enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma okumobilayiza lokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwa i-political leadership kuyaphuma. So ngibona ngazathi okuthiwa nguZiyambi yiyo i-political belief yezano. Then okuthiwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende ende uya undermine i-judiciary, so bekufuza ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya ulodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli be-constitutional court labe-supreme court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo, olabo bangomamangalelwa babochisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu okuqala odakufuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni eluhlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngiyodakufuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama la ngokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla lezanu PF.
Singabala uchapter 8 weConstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele usection 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi ama court azimele, kawatelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hachi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe ipolitical party ethile. Amakhotho eZimbabwe kutho azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu beWest, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqu ngesibindi akhuphe iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yiWest. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini, wahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khona ukhanya ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba le ngxabangqoza esithi constitutional crisis. Sizaswela amajaji, sizaswela umthetho, kugcine sokubusa ngenduku amasotsha. Yinto abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza leli cala ngoba amajaji wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga. Ubaba umnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges ebayapointe ukuthi bezwe iappeal. Obviously laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla lezanu PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezanu PF. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezanu PF. Kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMatabeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imikhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Hayi izanu PF vele ilibandla elinjalo. Thina kuleti bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siyajoyina izanu PF. Asika kuboni lokho njalo azake sikubone. Thina sikubonayo kuphela ngabantu abasebebuya kithi. Lizakhumbula ukuthi ke sithesi siyekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene. Abanye belandele umakhuphe. Bonke laba abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi. Labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathanda into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi. Even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi. Esesamukela abantu abaningi. Thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF. Izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga. Abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebezama wonelana abantu beguqura wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant. Emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga. Vele yiyo nje indlela izane PF ephila ngayo. Thina konke lokhu asikwazi.
Kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani? Abantu babhalisela yini ukuvota? Liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekane lezinye ingxaki?
Amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu. Khathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation. Esizithi thina yi-polling station-based branches. Yikho khathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama constituency coordinating committees abhizi ku ground ebumba ama branches esebenza le province. Abantu bayalwamukela kakhulu lo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngayenzakala. Uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiready njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba thi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu. Njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance. Izanu PF bathi abantu sebedini ngayo ngoba iZANU PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amangalo lithi lizakwenza lokho. Thina njenge-MTC sithi bathi bazakwenza lokho, bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho, ngabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Impila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamajumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalitshumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ichiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedluleyo kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa emzilikazi Country Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leChinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezakha. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mukudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakhansila edolobho le-Victoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Ronnie Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli, ngukhethwe Bebe Nkholomang sagabo Ronnie Botswana. Hi sibili, kuyamangalisa ngendlela umnangagwa ongelanembeza ngakhona. Le nhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubomathebhelele bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sithesi sisezikolo khona egwamba laphana, besihamba kwelanga sethi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephongubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho, kodwa banaso isifindi soku uma kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngikele isibuzela abantu bezihanu nayo umnanga ukuthi kathi usekelo alucele emathebhelele ndulu, ucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni? Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokugcina ethi silaphe somhlolo primary, somhlolo khona pa declare khona iGugurawund kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993, kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hayi, thina sicela ubaba lo akabe lo nembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla akasikhohlwa. Amakhambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7. Studio 7 lo mthwakazi. Madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizwe into efana naleyo. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo ngabalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje sizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabi yona leyo. Taking people from resettlement from abound from emashonaland bebasemathebheleland injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kade sivini umuntu angasuka eHarare ayisebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathathu ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesijona njengaye. It's part of Gugurahund. Ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikaSmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisishona. Kathesi ngenxa ye-Gugurahund eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news eziqaliswa ngesishona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena ku-Studio 7. I-Studio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala nge-news esishona ntambama baqale nge-news esishona. It's part of Gugurahund yona le kutshengisa inkethabo echabi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle. Lokho kwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi suke egangeni bakha umdulo othiwa kusokusile sokusile mandebele kaloku abanye lokho besacimeza kuhamba njani. Hayi ngiyabonga ngusibande ejombe ekhwekhwe. Thanks.
Ivuka njani basakazi bakithi Studio 7 labalaleli abahle okhuluma uThemba from Cholocho. Ngithi ngiphendule leya ndoda ebilombuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izano iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni iyakwazi khona ukuza. Hayi sikuthi kayikwazi iyakwazi that's why ngeke ivume vele ukuthi thine singaphandle sivote. Yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengabo babugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zafa zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu kithi emhlukunweni wasemandebeleni. Ngisho wona umgwaqolo losuke eCholocho siya kusiphepha umalokho kusaphethe izalo nje silibale ukuthi iwafo walunga. Ngisho wona lo seCholocho from Bulawayo elongoma kusesele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi wafo wavuka something bazoloko bekhuluma nje obabugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini.
Salibonani Studio 7. Hayi, hlale endabeni ngale sikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabezizwe ukuthi right. Lapho eyenza khona ama mistake ithi uma siyibonise khona hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubufana ukuthi ubhurwa kwamaiswa le nkinga uyamhleka instead ukuthi umbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi Republic Party umqondisi ngoku ukuthi mfowethu kukhulwa kanjalo kupolitiki. Kuhlale egangeni kuzawugqinisa kuzakwenza ukuthi wele mqondo eminye eserious. Ungakuma kwethusi bonke abantu ababaholi bathwale nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi labalandeli bomthwakazi bengapheli imoya. Khulwa kanjalo kupolitiki. Zibuze ukuthi MDC sibe labalandeli abaningi angakoqala njani. Yadoza nzima that's why uthangirayela babechaveli imazwe lifaka amajele. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki. Zama kodwa ukuthi ukhontakthane labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi. Uzawubona iqembu lizakhula. Abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalo ophumile undoda. Umekele njalo ngoba ngeke ubemazi ukuthi ubevele edlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libelingaqhubeki lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe. So uma ephumile ukuthi iqembu liyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazoza lomqondo njalo bazola umqondo meva abanye bazola umqondo okhulile oright ozakusiza iqembu. So nakutshela lolu daba lento engiyitshoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthole kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili. So ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakuda chakupalana. So nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqubeka phambili yakho kuyaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kunyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula 4,165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamatshumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas nje uba ngisichuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingapi ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi, hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines. Sekungathi abaningi bahlatshiwe abantu okwedlula abangahlatshwanga.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elichumi lambili kusiya kwelichumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni abantwana bazahlatshwa njani? Abasoze baye ukuyahlatshwa ngoba abantala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonabo ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hoax leyo, akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela, ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna, ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa ingavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.